kubele njalo ba kusele mihla yonke ophila ba owe owe donna manj okungipa kulolonke losizi sungalibali sungalikhohlwa ngithwale njalo baba lamukhona baba ngacela sungangilibali nangenyilanga angikhoni ngokwami angiboni ngokwami evula amehlo wami usuke konke umnyama sungikhusele suhambe nami le ndlela emnyama loma njalo mangikuqa ngedolo sungakhohlwa
sungikhusele suhambe nami ngendlela emnyama